Hayi sibhedlela lesi sithembakele kakhulu. Silawo ama facilities wonke afunekayo, lemithi yokwelapha ikhona, lama doctor khona, khonapho yilana amanye ama specialists. Siyazuza abantu abavela kundawo eziningi including koBulawayo, labavela beyond Bulawayo bayabuya bazezuza ukusila khona lapha eSt Luke. Uhulumende usazama ukwakha eyakhe i-provincial hospital eLupane Center, kodwa hayi sesekhatshana kakhulu ukuthi ingaphelela. Kwakhathesi kuthenjwe yona iSt Luke's inkalakatha yesibhedlela, siluncedo lwakhona likhulu kakhulukazi.
iSt Paul yona-ke,
iSt Paul yahlangana lobunzima lokho kwasukela ngesikhathi idilika laphana ibhidlika, kwabazima ukuthi ibuyibiselwe esimeni esayo. Kodwa khathesi kuyazama ukuthi ivuselelwe iSt Paul kwenzela ukuthi incediselayo.
Abantu bonke ababuya eSt Luke's bayaluthola uncedo kumbe bagcina sebebaningi kakhulu?
Ye, baluthola uncedo, kodwa kubuye kudube ngokuthi bagcina sebebaningi kakhulu okwedlula i-capacity iSt Luke's engakwamukelisa. Yikho-ke lapha kuma-social services siyazama ukuthi kube lamaklinikhi angathi athize a-upgraded ukuthi azame ukuncedisa, kwenzela ukuthi ngapha eSt Luke's kufike kuphela labana bale mkhuhlane engaphezulu kakhulu, ukuthi abanye bazanye ukuthi ba-treatwe kuwo wonke amaklinikhi angabe akhona khona lapha ekusile rural district council.
Ezinye-ke izibhedlela eziphathisa abantu khonapho lamaklinikhi yiziphi?
Isibhedlela esinye esikhangelweyo ngesisewange, ewanke laphana iColliery, yisibhedlela sengathi sikhulu esincedisayo. Ebhinga ngale yabona zincinyane nje ilokho zazangakhona, kube sekuba le-Tsholotsho. Le-Tsholotsho kulesibhedlela kodwa-ke zincinyane sona leso leso sibhedlela. Kube kuthi eNyathi sikhona isibhedlela ngakhona ngalo, kodwa udumo lwazo zonke nxa sizibala ngapha emathekeleni, iSt Luke's sikhanya isemqoka.